go VOA Ndebele.
Amachono zihloko siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Olambulela ku Studio 7 ngesonto mhla ka 26 kuMabasa 2020 ngoGibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje, abantu bathi bayahlupheka ngaphansi kohlelo lokuhlala ezindlini ngesikhathi likhuphuka inani labatholakala belegciwane le-coronavirus COVID-19.
Hayi bakithi ukudla lokho okuthiwa kuphiwa abantu thina kasikuboni. Abantu bayafa ngendlala ngapha.
Bayakhala emaphandleni ngohlelo lokuvalelwa ezindlini.
Lapha ewanje abantu bayadubeka.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Sokulabantu abangamachumi amathathu lanye eZimbabwe abalomkhuhlane we-coronavirus COVID-19. Abane babhubha wathi njalo ababili basila. Sokuhlolwe abantu abedlula inkulungwane ezisithupha 6067 eZimbabwe ababecatshangelwa ukuthi balomkhuhlane lo. Emhlabeni wonke jikelele sokulabantu abafika phose izigidi ezintathu abahlolwa batholakala ukuthi balomkhuhlane we-COVID-19. Isibhedlela seJohns Hopkins University City abedlula amakhulu amabili babhubha. Kulabanye njalo abanengi abasilayo. Kumemetheka okumangalisayo umkhuhlane lo kwelemelika. Akwaziwa ukuthi eZimbabwe luzaqhubekela phambili kumbe hathi uhlelo lokuhlala ezindlini olubizwa ngesilungu ngokuthi yi-lockdown. UNobutler wohlangothi olubona ngezokwethula kwemibiko umnumzana Nick Mangwana kenelisanga ukuchasisela uStudio 7 ngodaba lolu ngenxa yokuthi ubesemhlanganweni wokuhlolisisa uhlelo lolu oluqhutshwa yi-COVID-19 Task Force. Uhlelo lwe-lockdown lugqitshwa ngeviki ezayo abantu abaningi bekhala ngendlala lokunye okujiyeneyo. Omunye wabakhalayo ngunkosikazi Janet Ndlovu ohlala eFilabusi esabelweni seMathoreni South.
Hayi bakithi ukudla lokho okuthiwa kuphiwa abantu thina kasikuboni. Abantu bayafa ngendlala ngapha. Sike sabona elinye idoni elibuye libhalisa abantu lapha kuthiwa bazathola ukudla. Asiphindanga salibona. Bona laba abalutshwana abaphiwayo umumbu we-welfare. Yibo laba abaphiwayo balutshwana.
Unkosikazi Busi Masina ohlala emagwegwe kobulawayo laye uyakhala okumangalisayo.
Okwamahara vele angaze ngikubone. Njalo indaba yemali kuthiwa kule mali eholiswa abantu ngiyezwa kunews bekhuma ukuthi sebenike phose ama-1000 amangaki kobulawayo leHarare. Kodwa angaze mbone muntu mina oseke wathi leyo mali uyitholile. Ngingazitholelo mina ngoba vele angaze ngiyitholi. But khonokho nje ukuthi omunye umuntu ukhona yena oseke wayithola leyo mali. Ayi angaze ngiyibone mina, angaze ngimuzwe lo muntu okhuluma ngayo ukuthi uyitholile. Siphoke ukuzwa bekukhuluma bona kuma-radio lapha ezindabeni lapha kuthi sebephila abantu imali njalo kule mali enganani.
Umnumzana Fortune Nyoni ohlala ewange uthi kabatholi lutho okuphiwa nguhulumende.
Iqiniso elihle sikuzwa nje ukuthi kukhona kwezinye indawo lapha ewanje ngitsho lasemaphandleni akulanto enjalo abantu bayadubeka.
Lokhu kusekelwa ngunkosikazi Kethwele Luphahla othi kukhanya engani abantu abaphiwa ukudla ngabasekela ibandla leZANU-PF.
Elizweni lakithi kanti kuhamba njani? Langesikhathi sokufa kumele abantu kukhethe ukuthi laba ngozivani kumele badle, laba abanganikwayo bona yibo kumele badle. Hayi bantu, abantu bakithi kabantshintshi. Abantu bona labo ukudla okufikela kubo kabatshintshi izinhliziyo zabo lezi ezililitshe eziqine kangaka ezibayenza ukuthi bakhethe abantu, banike abantu ngokubazi. Akumelanga kube njalo. Nxa kuyinto elanda ukuzosiza abantu, elanda ukuzosiza umphakathi, mayisize umphakathi wonke.
Kodwa umnumzana Dingumuzi Phuthi okubandla leZANU-PF uthi akulabantu ababandlululwayo kuhlelo lukahulumende.
Ngamanga aluhlaza tshoko lawo ukuthi ukudla kokuncedisa abantu phakathi kwesikhathi sobunzima somkhuhlane we-COVID-19 kuthiwa abantu abasekela ibandla lezamchifu kuphela ngoba abantu abayibo abakusebenzayo sibone kusiba ngama residents associations xa sikhangela emadorobheni imizamo yokuthi lokho kufike emaphandleni andubana ilethwa kodwa siyazi ukuthi lati njengabantu esebenza labantu kasilani lokuthi umuntu sekela liphi bandla ngoba thina silandela umbono lokwenza kuka president Edwin Nangagwa ukuthi wonke umuntu weZimbabwe uqhakathekile azingeke siqalise ukubandlululana ngalokho angikwazi ukuthi abakukhulumayo bakuthatha ngapi ngoba umthetho kahulumende weZimbabwe lo mbono kamongameli Edwin Nangagwa konke lokhu kuvumelana ukuthi wonke umuntu weZimbabwe kaphiwa amathuba alingeneyo lathi njengezinkokheli sikusebenza njalo nxa sikhangele abantu beZimbabwe sibabona bengabantu abafana nayo ukuthi umuntu usekela liphi bandla ayisikho esikwaziyo phansi kombuso kababa uMnangagwa
uhulumende uthi kule mali ayinika abantu ngesikhathi ilizwe lilwisana lomkhuhlane weCoronavirus COVID-19 abantu emaphandleni bathi kunzima ukulandela iziqondiso zohlelo lokuhlala ezindlini ngenxa yokuthi abanye babo balezifuyo njalo bakha amanzi endaweni ezijiyeneyo lapho abantu abagudlana khona njengendlala yenza umlondolozi Ndlovu usedulela lolu daba
bathi bethuswa ikubhubha komuntu obehlala eMondoro obulewe ngumkhuhlane weCovid-19 ngeviki ephelileyo sebedlalela evalweni besithi umkhuhlane lo ulakho ukumemetheka ngesiphangiphangi emaphandleni ngenxa yendlela abaphila ngayo umnumzana Pinot Sikhosana ohlala ezombe enkabazwe uthi okunye okwenza abantu bengalandeli iziqondiso zohlelo lokuhlala ezindlini olwaziwa ngokuthi yi-lockdown yikuthi kulabanye abelusa inkomo okumele bazikhangele sonke isikhathi
lapha esibuthana khona siyakukha amanzi abantu abakhangeli khonoko esikutshelwa nguhulumende wama-social distance siyama nje sibuthene sisikha amanzi uma kusenza uhulumende elethe abantu abangafundisa abangapha ukuthi njani miwaso for ukuthi udwe lo corona lolu lungazibulali
omunye njalo ohlala esichintini sesidakeni ezombe umnumzana Zamani Chuma uthi okunye okwenza ukuthi bengalandeli iziqondiso zohlelo lolu yikuthi izibhedlela zikhashana lemizi yabo
bini laba abagulayo asenelisi ukuthi sihambe ezibhedlela ngoba loba imota sibili ezidlulayo ngapha sezizilutshwana ukuthi sikwanise ukuthi zigade sihambise abagulayo ezibhedlela
lokhu kusekelwe unkosikazi Nompilo Chabalala ohlala enyama yendlovu esabeleni semathebeleni North othi bayalamba ngesikhathi kuqhutshwa uhlelo lolu
hayi indlala isithwala esenzima ngapha ezibhedlela kula uyahamba ezibhedlela kukhatshana ngapha futhi akulaphiliza kula muthi
omunye njalo ohlala enyama yendlovu umnumzana Zibuyile Nkomo uthi basethwa indlala namanzi
kula transport yokuya lapho kudingwa khona ukudla ngoba kuvaliwe imoto azihambi izibhedlela zikhatshana nendlala lonyaka izulu lisibulele akusila kudla amanzi sithatha kugwayi maningi khonapho le nkomo zinatha khonapho lathi sinatha khonapho
kulabanye abakhala ngokuswela ulwazi ngomkhuhlane we-COVID-19 omunye wabo unkosikazi Sazini Maphosa ohlala emanama esabelweni seMathebeleni South
abantu balapha yazi bayaphithizela sikwazi mbeni sizabulayiswa ngabantu betshwala bona lapha yazi kuyafiwa and i-grocery so siyabulawa kodwa sokudura lokho lokutshona endlini ningeni ngiphume phandle ngiyengadini ngithibilike ngibuye ngizohlala endlini eyi anze siphele nzima uyazi angazi ukuthi okuntu okuzaphela njani lokhu
umnumzana Believe Gawule okubandla le-ZANU PF uthi uhulumende uzama ukulungisa konke okuhlupha abantu
kule engikubonayo ukuthi abantu bayakhala ngokuthi amanzi endaweni lezi lokudla kumbe lokungaphatheki uhulumende uyananzelela konke khonoko kodwa uhulumende uyazama izandla zikahulumende zimfitshane imali asilayo kangako kodwa uhulumende sethena i-priority number one ikulwisa umkhuhlane we-COVID-19
akwaziwa ukuthi kuza kwenzakala nomkhuhlane lo ungamemetheka emaphandleni kweleZimbabwe imele isitudio 7 ngiseHarare ngumlondolozi Ndlovu
le yistudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC lisibamba kumagagasi athi 909 medium wave 4930-7270 laku 9885 kHz ku short wave ekuseni kusukusela ngo 6 kusiya ngo 7. Uthi ke ntambama kusukusela ngo 7 kusiya ngo 9 pm tholakala ku 909 medium wave la ku 4930 6040 la ku 15460 kHz ku short wave.
Siloku sikuhlelo lokuvalelwa kwabantu ezindlini sithole imlayezelo evela ebantwini abathiyeneyo. Basithumezela ke limlayezelo kuwhatsapp unombolo yeStudio 7 ethi +1 202 465 0318. Uthi sizwe ukuthi bathini.
Sicelo esinaso esisifisayo ukuthi ngabe uhulumende wakithi kwelaseZimbabwe ma kusenzeka avule lapho avula khona, aye avulela abantwana abazabhala ama examinations ekupheleni komnyaka. Abasikhangelela abantwana abaku form 4 laba ku A level, at least ma kungavulelwa bona babuyele ezikolweni. Sifone ngathi akungeke kube le congestion eningi kakhulu, kodwa abantwana bazayeneliseka ukuthi kube lalapho abaqhuba khona. Siyabonga, sicela ukuthi uhulumende asikhangelele khona lokho. Ngiyabonga. Okhulumayo ngusakhile moyo wela sePlumtree.
Igama lami nguWashington Ncube, ngisetsholotsho kwaSigidi. I-lockdown thina isenzele phansi. Ithe iqala before iqale mina ngangisegoli and then ngasuka ngeviki le ngisuka ngithe ngifika ngekhaya 3 days, hayi yabe iqala ngivalekile nje ngisekhaya. Kodwa ke ngibona kungcono kakhulu ukuvaluleka kwami ngisekhaya ngoba ngiyakwazi ukuthi ngivuke ekuseni ngemasimini, hayi sidlele njengana amakhabe noma indlala siyikhangele lo nyaka. Hayi lo mnyaka ungathi sifulathele ma.
Lawo lakho ukutumeza umlayezelo wakho khona manje, tumeza kunombolo yeStudio 7 ethi +1 202 465 0318. Tumeza khona manje. Sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Uyaxokozela emzini kamongameli kwakwele Melika kulandela okwethulwe ngumnumzana Donald Trump othi abantu balakho ukulatshwa umkhuhlane we-coronavirus COVID-19 ngemithi ebizwa ngokuthi ngama-disinfectants. UTrump uthi ubezidlalela nje, kodwa abamaziyo bathi ubekhuluma okusenhlizweni yakhe. Kule mibiko ethi umkhokheli wawelizwe le-North Korea uKim Jong-un ugula okumangalisayo, kukhanya engani ulakho ukuhanjiswa kule China lapho alakho ukulatshwa khona isifo senhliziyo. Uyise wabhubhela kule China lapho ahanjiswa khona ngesitimela. Okwamanje sike sizwe ezamasiko.
Sengana amasiko isenzi umanzi lo baba mkhulu babe lobola usenzi umanzi.
Njengokunithembisa kwami ngeviki ephelileyo, siyaqhubekela phambili ngodaba lokuthi abantu bayakhahlamezana ezindlini ikakhulu kulezi nsuku ngesikhathi somkhuhlane we-coronavirus COVID-19. Ake siqhubekele lolu daba namhlanje silonkosikazi Jester Sibanda kumaNdlovu kanye lomfundisi uRonald Moyo we-President in Christ Church.
Abantu abaningi bayesaba engxenye kithi kakhulu obaba, ngizakuza umama ukuthi uthi
qedisa khona bahlangene umama, qedisa khona.
Uyabo usesaba ukuthi ungaveza izinto zakho ezivele ziyingxenye yakho, usuza kwaliwa, usuza xotshwa, usuza thini, sebeza kukhangela njani. Kodwa ke ngiyabuyele ukuthini, xa kulothando ayikho into noma imbi kangakanani noma inkulu kangakanani, iyalungisiswa ngothando.
Yeah. Ngena mama khonapho Mandlovu.
Ngiyabonga. Lokuswelakala kukaJesu, uJesu uyaswelakala emakhaya ngezikhathi ezinje ukuthi ubaba lomama labantwana uhlalwe emthandazweni kuthandazwe.
Ebantwaneni ke gogo lapho ke Mandlovu, nxa kusenzakala khona ukuhlukuluzana ezindlini, abantwana kubabamba njani enhlizweni konke lokho?
Bayakhathazeka ngoba abantwana ubaba bayamthanda, lo mama bayamthanda. nga abantu laba sebekhathazana sebelimaza abantwana abantwana basebelimala kakhulu okudlula bona
mfundisi
masibili uyichaya ekhanda kuyabahlukuluza abantwana athi namhla kuphela la kusasa bathi laba badadisa ngezengqondo umntwana uyakhula xa ekhulela endaweni enjalo ungabona ngani hayi uphethile sibili usehlambulukile engqondweni yakhe uzabamba lokho oqakathile kodwa ke phambili ekuphileni kwakhe uyabuyela kuwona lwana umumo akhulela kuwo ngoba kuye umuntu ongubaba kumele abe ngumuntu ohwabhayo kumele abe ngumuntu olamandla kumele abe ngumuntu okhanya ingani ulonaka angahlangana lomunye ubaba olungileyo ochumileyo hayi asobaba enough so kuyahlupha ngikhulumela kwaba ngamantombazane kuyakhathaza sibili phambili so umama uyichaya ekhanda impela
ye nxa sithi singavala khonapho ke mandlovu njengomuntu omdala sibili xa kungathiwa akubalayi abantu sibili lapha ukuthi kumele baziphathe njani ezindlini akubalayi isizwe mama
mina ngithi ezindlini lapha abantu kabafundane bazane umama amazi ukuthi ubaba ngambona senje mina ngime so
okwengezelela kumama okunye ikwazi ukuthethelelana akula muntu ongelasici sonke sonile sisilele enkazimulweni kaNkulunkulu kodwa singakhuluma iqiniso liyamkhulula umuntu nxa sesilikhulumile sikhumisane umlotha uyawakha umuzi khona lokho
ngithathelela ithuba ukuthi ngibonge ubaba umfundisi uRonald Moyo weBrethren in Christ Church ngibonge njalo lo nkosikazi Chester Spanda uMandlovu yingcwethi kwezamasiko esintu hayi ezulu kandaba sima lapha kuhlelo lwethu lo masiko lokuphila kwabantu nsuku zonke sokuyisikhathi sohlelo lwabasakhulayo silo Mike Hobe
yebo chakaza muhle yikudibana okuhlelo labasakhulayo ngingumike wobe namhla kuhlelo silokhe sikobulawayo ngontuthu ziyathunxa sixoxa loSibusiso Dube intathelisa indaba ngomsakazo website siqhubekela phambili sixoxa ngomkhuhlane wecoronavirus ngiyakwamukela kuhlelo lwethu labasakhulayo njani
hayi ngiyaphila abafundi njani khona
hayi siyaphila asithinteni udaba lolu mkhuhlane we-coronavirus awena uyintathelezi indaba sike saxoxa labanye abakumsebenzi ofanayo bona bathi kulesikhathi lockdown amalungelo abo ayephulwa nabezomvikela lokhu kusaqhubekela phambili na kusakwenzakala na
esesikubonile thina ukuthi udaba lolu kwenzakale ekuqaleni kubangelwa kakhulu ukuthi ama press cards ebengakaphuma ka 2020 kodwa ngokwazi kwethu iministry ye information isiluchazo kule ndaba lolu kodwa inkinga esikhona ukuthi lokhe besiba khona abantu abazintathele izindaba abamiswayo kuma roadblocks abanye bebuza ukuthi kungani behamba ngezimoto zabo bengahambi ngozuko njalo sizwile thina ukuthi Zimbabwe Human Rights Commission isicomplainile ngokuthi bakhona abantu abahlukuluzwa ngamasosha lamapolisa kulesi sikhathi
asithinteni udaba ngomsebenzele ukwenza at sites siyabona ukuthi iselenze umsebenzi omnengi kakhulu ekufundisweni kwa lifundisa uZulu okunengi mayelana nalomkhuhlane ubona ngani izakhamizi kakhulukazi kobulawayo bayathakazelela na elikufundisayo
okokuqala yebakhona abantu abangani bakuzwisisa esikhulumayo ngodaba lwe-corona but kusenjalo bakhona futhi abangani abakuzwisisi kahle ungabhoda lapha emalokishini kuboluveve kubo lobhenilala kwezinye indawo uzabona abantu bebhotabhota uzathola abafana bezidingela utshwala abanye bavakatshelana but okunye okumele sikuzwisise ukuthi lo mumo abantu abaphila ku uyenza abantu bezwisise izinto ngendlela ezahlukeneyo lapha ngizama ukuthi umuntu ongelamvuphe endlini umuntu ongelamanzi empompini endlini kunzima ukuthi umtshele ukuthi ahlale endlini. So abantu bama besiyadinga impuphu and lapho empuphini kuyaminyanwa kakhulu, nalapho okhiwa khona amanzi eziboraneni abantu bayaminyana.
Inani labantu abasebebanjwe ngalo mkhuhlane koBulawayo lilokhu liqhubekela phambili li-increase. Uzulu koBulawayo bona bakuthatha njani lokho?
Abantu kukhanya ngani bakwamukele ngokuthula, abantu ngathi ngesilungu baka-calm, asikaboni panic. Kodwa kukhona engathi kuyangithabisa mina ukuthi kulaba abantu abasebenzela inhlanganiso ezinjengama-NGOs, ama-civil society, labosomabhizinisi sebegijimile bagcwala yonke indawo bedinga imali yokuthi kuncediswe ukuthi izibhedlela ziphiwe ukudla, ziphiwe imithi nokunye okufunakalayo ukuthi kwenqabelwe leyo COVID.
Hayi, siyabonga Dube ngokungena kuhlelo. Silugqiba lapho uhlelo lwabatsha, sohlangana ngolwesibili uhlelo The Connection lapho siqhubekela phambili sixoxa ngomkhuhlane we-coronavirus. Ofisa ukuxhumana lami lakho kungixhuma ku-Twitter njalo ku-Instagram at BigMike3BIGMYKE3 yoni username yami. Kwanelo kwalamhla sohlangana ngolwesibili olevalelisayo ngenjabulo. Igama lami nguMike Hove. Mthakazi omuhle, Zimbabwe omuhle. Bye bye.
Siyabonga kakhulu Mike Hove. Sike sizwe ezokholo lwesiKristu.
Ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya ngilomfundisi Thandeko Zintimkandla. Igama lami nguNtungameli Nkomo. Uziphatheleni mfundisi?
Siyahlangana njalo zihlobo zenkosi ezithandekileyo ngalolu suku lwanamhlanje lapho esikhumbuzana khona ngelizwi lenkosi ukuthi litshona empilweni zethu. Ngibonge labo abalaleleyo nalabo abahlala belalela ukuthi leli lizwi mhlawumbe lingabasiza libancede empilweni zabo belungiselela ukwedlula kulo mhlaba besiya kwelizayo. Namhlanje ilizwi lethu liyalithola encwadini kaDanyeli sahluko 3 ivesi lika-27 lo-28 lapho lesihloko sendaba esithi isithando somlilo ofuthayo. Verse 27, izikhulu nababusi nezinduna nabomkhandlu wenkosi babuthana babona lawo madoda ukuthi umlilo wabanga namandla emizimbeni yawo kungahangukanga lunwele olulodwa emakhanda awo, engaguqukanga amayembe awo, lingasondelanga kuwo nephunga lomlilo. 28, Nebukadnezari wakhuluma wathi makabongwe uNkulunkulu waoShadreki noMeshaki no-Abednego othumile ingelosi yakhe wakhulula izinceku zakhe ebezinethemba zazaguqula izwi lenkosi zanikela imizimba yazo kuba zingakhonzi zingakhuleki kuNkulunkulu noyedwa uNkulunkulu wabo kuphela. Zihlobo zenkosi ezithandekileyo, eli lizwi nxa sililandela kahle sibona ukubana kulamadoda lamathathu uAbednego noShadreki noMeshaki abafakwa esithandweni kumbe eziko elalivutha umlilo owawuphindwe kasikhombisa ngobana babalile ukukhonza izithombe senkosi uNebukadnezar. Into engifuna siyinanzelele lapha yikuthi nxa sizahamba emhlabeni impilo yethu ihlangana izinto eziningi lobunzima obuthiyene obunye obukhulu kakhulu. Nanku umlilo lo kuthiwa uphindwe kasikhombisa, umlilo vele uyazishisela nje. Pho nxa usephindwe kasikhombisa yikuthi umuntu athe abe umlotha ngesikhatshana nje. UNkulunkulu ke uyakwazi ukuthi abantu bakhe bayangena ebunzimeni obunjalo, abantu bayangena emililweni eminingi bakhale ngalokhu lalokhu, abanye ke abanjeoNebukadnezar baqakeze bashaya makhwelo bakholise ukudubeka kwabantu baze babize labanye babo, babize icabinethi, babize ingabe yini umkhandlu lowo kumbe icouncil, batshelane ukuthi ake likhangele naku ngabantu lokhu kuzavuqhwa khona kuzake sibone inkonkoni yajama. Namba-ke kodwa amadoda lesephoselwe khona besithandweni somlilo, into emangalisayo yikuthi kuthiwa bangena bebathathu kodwa kwabonakala esine phakathi kwabo. Engithanda ukukutsho kini izihlobo ezithandekileyo yikuthi lanxa lihamba lingena ebunzini zimino buma alisayo alihambi lilotwa na angone bukatineza wazu wafu maubana lo umunyu wesine ukanya indota na nkulunkulu lawe ebu zimino miena pakati kwabo nkulunkulu lawe kakuchi uwetwa segicho lobunzi mabe korona le o ekulunga usa kwa malanga nkulunkulu kona ulaba bonga bama ikembayo mubana uya wazu ubana balu tinga usizo lwake lama tota utuwa bapuma be msula penga nguinjo na intuto lao uzangena ebunzimeni uye puma ungona galanga koto ufuneka iloko ukunangu Nebukadneza u 28 utu unkulu unkulu kashatreglo mishiglo apetnigo kulaba bame tembayo ushala labo wazi wako kukali nkosu ukubulayo senga atila atila laba basikokela inkosu za semtlabeni zana zilela ubana uye unge mizame zienzayo ama kolo atembe ili zile nkosu ubana liza bakuba liba kupe ebunzimeni kauhambi wetwa izilingu ziyaba kona o korona lemkuta na mne ngela pegiyo yaba kona koto abatemba unkulu unkulu ebukine nbaza kumoba kulukula belati aso pule gulo mlilo isipari kwa asikulege baba chiko ingele na baba nbako banigele sande chake baba pule emlilo ni mkata zonge abalazo mwana unkulu unkulu wete mezeo zovuna parade amen
lolo vegulu selo vuselela umo ya zilo mfundisi tande kuzinti mkanda ziani indlebe kuhlelo lunye ngeviki eza yo lilami untunga milinku mo
siyabonga kakhulu ke Jahil Dala untunga milinku.
This song comes to you from ICAN at Columbia University, which is working to build healthy communities around the world. COVID-19, a highly infectious disease caused by a newly discovered coronavirus. Even if we are miles apart, even if we maintain our 2 meters apart, we are not a helpless and hopeless Lord. Communities have the spirit to keep us healthy. We are strong together, and together we have the power to keep ourselves safe. We have won other battles before, and we have the spirit to win this fight.
Osanda kwetulwa ngu Albert Nyati labanye abakuqela uDerek Mpofu uTererai Mokwati uFatima Sitimela Katichi uLwazi Jabangu uJust Signal Joseph Chino Uriri loMono Mukundu singakagqibi uhlelo lwalomhlanje ukuthi sikhangele ebezikhokhela abantu bathi bahlupheka ngaphansi kohlelo lokuhlala ezindlini ngesikhathi likhuphuka inani labatholakala belegciwane le-coronavirus eZimbabwe. Siluqhuba lapha uhlelo lwethu olwalamhlanje olivalisayo ngengubulo nguGibbs Dube ngisithi asihlanganeni ekuseni ngo-6:30 a.m.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifana yokusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.